hayiku uloko nje mina ngikubona kwami sekuyikuphongwenza okuka Bernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinde afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana sesingathi siyasabela ukuthi akamsela lutozaphinde alwenze esiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-democracy esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva uzathatha lesi sicoco sokuba yinomini yama-democrat u-Biden.
Manje umbona njani nxa esemisane lo-Trump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi u-Trump ule nhlupho eziningi ezedlula ezika-Biden nxa sokufika lapha khonoku kungumkhuhlane kumthayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade esiyakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo lelo khadi le-economy selikhanya selikhadi eselingaphansi esikhwameni akangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokheli ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi u-Biden ule angaba le chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa Robert Wayne number 20 kodwa ukuza kwehlula khonapho ambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezofanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane?
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota u-Bobajo.